Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-14 Ntulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, obemiswe ukuncintisa kukhetho lukamongameli elilunga elizimeleyo uMnumzana Sevia Kasukwere uqhubeka umkhankaso wakhe ngoba ephikise lesi sinqumo emthethwandaba.
Ma ungakhangela uKasukwere, into eyethusa umnangakho kakhulu ukuthi ama-structures ezanupiefu ahamba loKasukwere.
Ibandla lesisi lithi alizihluphi ngokwalelwa ukuncintisa kukhetho okwenziwe uMnumzana Sevia Kasukwere ngoba kuyindaba yomndeni.
Sinabe bandla le-CCC siyakhangela sicubungule, kodwa sikubone phambilini ukuthi yona into yokubindana kwabo kungagcina kuveza ukuthi izano inyamazane njani.
Intengo yempahla, ukudla lokunye iqhubeka ikhuphuka lanxa isisindo sedola leZimbabwe singani siyaqina singasawi ngesiqubu ebesihamba ngaso ensukwini ezidluleyo.
Kulusizo ngoba lo hulumende laye kwenze ngani konke lokhu kakubone. Ngithi sesisebenzela izisa futhi le mali yakhona ayikwane vele konke okuqakathekileyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Obemiswe ukuncintisa kukhetho lukamongameli elilunga elizimeleyo uMnumzana Sevia Kasukwere uqhubeka umkhankaso wakhe ngoba ephikise lesi sinqumo emthethwandaba. Lamuhla uKasukwere ukhangelelwe ukwenza umhlangano lentathelo izindaba eJohannesburg kwele South Africa. Omunye wemibuzo ekhangelelwe ukubuzwa uKasukwere izintathelo izindaba ngokuthi uzahamba nini eZimbabwe ayekhankasela ukhetho. Lo ngumbuzo obuzwe njalo omunye wabasekela uKasukwere uMnumzana Ntokozo Msipha ngontungameli Nkomo Studio 7.
Ngingakunika i-example Baba Nkomo, 1979, Zorewa president, Robert Mugabe in Mozambique. Look at that historical case, ukuthi uMugabe wangena eZimbabwe kusele isikhathi esinganani kodwa wayiwin election. If I am just to refer you to that one case, ukuthi i-election is about ama-supporters akho phansi and how organized ayo people down there. Ma ungakhangela uKasukwere, into eyethusa umnangakho kakhulu ukuthi ama-structures ezanupiefu ahamba loKasukwere. Ama-structures ayiwo okumele ukuthi ngavo azovotela umnangakho. Yiwo ama-structures akhampenela uKasukwere phansi kuground, kuma-village, kuma-cell, kuma-district, ezindlini zabosabhuku, zabochief. Yikho lapha i-message kaKasukwere echunyayelwa khona, which takes us back to 1979, ukuthi izanu ngo-1979 iyayikhampena njani ngesikhathi sikamzorewa. UMzorewa ekhampena ngama-helicopter, ekhampena ngamabhasi. Ababekhona bayakhumbula ukuthi uMzorewa ethatha ama-helicopter siye emakhaya, i-helicopter siyajikiza inkwe emakhaya, uMugabe seMozambique. Kodwa wangena uMugabe kusele 4 weeks, March, wayiwin election with majority. I-election iwinwa ngokuthi ngobani abakhampena bangaki ama-supporters akho ku-ground. So ku-ground phansi, i-HCC ground, yikho abantu omnangagwa labo ngabangani bakhe sebesiyayilwisa at court level, ngoba phansi ku-ground sebebonele ukuthi akula success phansi ku-ground. Ungakhumbula recently about 3-4 weeks ago bake bazama i-demonstration against Kasukwere eMount Darwin. But that particular demonstration ayizange ibanike ababefisa ukuachieve. okwananzelelekayo ngedemonstration analana ukuthi hayi phela lojaha abantu bayamfuna kule ndawo.
Lo-ke ngumnumzana Ntokozo Msipha ongomunye waba kumkhankaso kamnumzana Xavier Kasukwere yena oncintisa kukhetho lukamongameli ezimele. Untungameli uphinde waxoxa locubungula izombusazwe uDr. Shepherd Mpofu.
Mina ngokubona kwami uKasukwere singathi ngumuntu lo wabathi party spoiler. Inde uyabezo spoiler iparty yezana uPF ngoba engibonayo mina ukuthi uKasukwere angeke aba le support edlula yezana uPF o support edlula eCCC ngokubona kwami uKasukwere engacina eyilokho aba ukuthi kingmaker kupolitiki ukuthi uzathatha amavotes awezana uPF a reduce i possible margin yokuwina kwezana uPF loba be riga nje the CCC kuze kugcine sokusiba le situation yokuthi sokuzamele basebenze basebenzisana ndawonye. Mina mbona ngani nxa kungaba lokhetho lu free and fair zagcina sekweyinye iGNU lapho kuzabe kulo Kasukwere lo Chamisa kanye lomnankako.
Lo-ke ngumnumzana Shepherd Mpofu ocubungula izombusazwe ubexoxa lo ntungameli nkomo weStudio 7 ekwele South Africa. Kunjalo nje ibandla lesi-CCC lithi alizihluphi ngokwalelwa ukuncintisa kukhetho okwenziwe umnumzana Xavier Kasukwere ngoba kuyindaba yomndeni. Ngesizwe yamazwi kamsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Into embi enzela omunye umuntu lawe ingenziwa kuwe. Lapho sizama ukutshela abantu ukuthi ubaba kaSwele ukunqatshwa kwakhe ukuthi engabi i-presidential candidate kungenziwa njalo kukhanye kusenziwa kwabanye abantu abangasuye kaSukwere. Njalo into ye-G40 versus Locaster yinto eyazakalayo ukuthi yimpi yomdeni yezanu-PF. Thina bebandla le-CCC siyakhangela sicubungule kodwa sikubone phambilini ukuthi yona into yokubindana kwabo kungagcina kuveza ukuthi izano inyamazana enjani ubudlelwane bayo lamanye amaphathi. Sibona kuhle ukuthi abantu baphiwe ilungelo le-constitution, constitutional democracy, labo abantu abavunyelwa ukukhetha lokukhethwa ngabantu. Yikho-ke ungabona indlu noma umdeni ibindana bebulalana bebanga izikhundla kungaba njani uma sekuvela omunye umuntu ongasuye emdeni. Izano itshengise emhlophe lapho ukuthi iyesaba ukuncintisana labanye, kayifuni abantu abaningi ukuthi babuye bazencintisa ngoba ayizithembi. Khonokho ukuthi baze bayedinga omunye umuntu wakomangwana kuthiwa ngu-Lovedale e-High Court, ngumuntu ofana nalo Fudu othathwe efakwe esiqongweni ezenze ukuthi ukhwele yedwa. Kanti hayi ufakwe izanu PF. Lovedale Mangwana ngowezanu PF. Kutshengisa ukuthi izanu iyesaba amanye amabandla labantu abaqinileyo ukuthi bazencintisana layo. Yikho libona nsuku zonke lokho eyafakwayo imithetho yezanu yokucindezela. Lokho kwasungulwa i-CCC ayizakilale kahle, iyanqatshelwa ukwenza imihlangano, iyanqatshelwa ukuhlangana labantu. Kutshengisa mhlophe ukuthi ngabe bayavunyelwa i-constitution, ngabe i-CCC layo sebayibhala ukuthi inga-contest. Sesithwele nzima. Lokho kwaqalisa 2000 ibandla, amabandla e-opposition kawaphiwa intshukuntshu efana nayo ngezikhathi zama-election. So kukhutshwa mhlophe ukuthi izanu ayifuni umuntu olabanye abantu onakana okungasokwezanu. Nangu umntanabo, nangu isihlobo sabo uKasukwere namhla sebemvalela ngezizathu ezithile abazigebha lapha nalaphayana. Kodwa siyakwazi ukuthi kulabanye abantu akuthiwa ngobhutsha abahlale eGoli nyaka yonke bakupha presidential ballot abazake vele baziwe uthi ngobani lokuthi bahlala ngapi kodwa sibazi bihlale eGoli kulabantu abaningi abavotayo abahlala emazweni after 15 years bayabuya bazevota abazake vele banqatshelwe yikho lokhu kusitshengisa mhlophe ukuthi ZANU-PF they are scared of any competitive and strong contender bayesaba ukugqukulana labanye abantu bayesaba ukubindana labanye abantu bayesaba amabandla afana ne-CCC bayesaba ubaba advocate Jamisa le labasekeli bakhe yikho libona abantu bayadutshulwa bayabotshwa basemajeli obaba omdoti labo popurai basebenzisa imbhobho ababotshwa kule impunity ngalokho isifundo sesisibona ngalokho abakwenza isikaswele yikuthi izano ifuna ukudeclare one party state.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Intengo yempahla ukudla lokunye iqhubeka ikhuphuka lanxa isisindo sedola leZimbabwe singani siyaqina. Singasawi ngesiqubu ebesihamba ngaso ensukwini ezedluleyo nxa liqathaniswa lelemelika emkambo webhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe. Okuningi asikuzweni kubathabile masuku.
Osomabhizimusi lezitolo ezinkulu lezincane lokhu behlela intengo belandela umkambo wabosiphatheleni. Unkosikazi Thobekile Bebe umthengi ufakaza ukuba intengo yempahla ayehlanga laloba isilinganiso sokuthenga idola lemeli kanye imali yakuleli sehlile emkambo wemali kahulumende.
Irethi iyehlile sibile ezitolo kodwa okusixakayo ukuthi ama-prices lokhu ekhuphukile ngebhondi futhi indaba le eyama-exchange rates ihlukuluza thina abathengi. Okakathesi sibona ukuthi ama-businesses sethatha i-advantage ngokuthi bona ba-price nge-black market rate baphinde bayethenga bona i-US dollar kuhulumende nge-price yabi iphansi. Kulusizo ngoba lo hulumende layo wenza ngani konke lokhu kubona ngathi sesisebenzela izizwe futhi nemali yakhona ayikwane vele konke okuqakathekileyo.
Umqondisi wenhlanganiso ebona amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Effort Ncube uthi ukungathenjwa kwamandla e-dollar leZimbabwe yikho okwenza intengo zihlale ziphezulu.
Ukukhwela kwamandla emali yeZimbabwe nxa kuqathaniswa liyamanye amazwe kakuguquli intengo yezinto ezitolo isalilokhu ifanana lakhathesi kakutshintshanga lutho. Sikubona njalo nje lanxa ngabe kukhwele ifiweli bayakhweza imali yokugada kodwa nxa sekusehla ifiweli kabehlisi ngoba kabathembi bonke nje osomabhizinisi ukuthi imali yeZimbabwe ingaba lamandla okwesikhathi eside. Lokho ke kubathinta ngendlela ebuhlungu kakhulu abathengi.
Kusomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Ronald Gabaza uthi uhlupho yikuthi umuntu wonke elizweni akasalithembi idola leZimbabwe.
Singayiboni itrend yemali leyo ngeke sehlise ama-price. Okumqoka yikuthi yikuba le-confidence ku-currency yakithi. Okwakhathesi iqiniso yikuthi imali leyi asithembi njalo lo hulumende ulakho ukuvuka eguqulile imithetho. Yikho nje ama-price angasuke ehle nge-RTGS.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezomnotho njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology uthi ukungehli kwentengo kwenziwa yikuthi abathengisayo bathola imali yabo emkambo omnyama.
Kulesikunanzelelayo siyabona ukuthi intengo yempahla ayikayihli. Lokhu kuveza ukubana abaningi laba abangabe bethengisa abayitholi emkambeni osemthethweni imali yabo, bayithola emkambeni ongekho emthethweni esingathi i-black market. Njalo ukuqina kwemali yakithi ngabe kuveza ukubana imali yakithi ayisatholakali lula. Ngakho abantu besaba ukuthi bahle baqala ukusebenzisa intengo le ekahulumeni ngoba bona imali yabo vele bayithola emkambeni ongekho emthethweni. Lokhu yikho kulokhu kusenza sibone intengo yempahla ingayehli emavinkilini.
Ngempela viki umongameli Sondambuzo Mnangagwa uxwayise osomabhizimusi kakhulu abadabuka kwele India ukuba batshiyane lo mkhuba wokuthenga impahla eziningi ukuze kubonakale angani impahla lezi ziyasilela emkambo ukuthi lapho sebezithengisa zifakwe intengo ekhuphukileyo. Wengeze ethi osomabhizimusi abavela kwamanye amazwe bengaqhubeka bethenga impahla ngobuningi kuzamele babuyele kibo ngoba uhulumende wakhe engeke bavumela ukuba ibhizimusi iqhutshwe ngalolo hlobo. Umongameli uthi ngemva kokufaka usuku lokhetho izitha zikahulumende zahlela ukuphazamisa umnotho welizwe ngokukhweza intengo yempahla. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi isiphathamandla lasenkampani ye-e-creator uJoao Jiatong wanyamalala lemali yabantu edlula isigidi esisodwa i-$1 million obotshiwe izolo. Iphephandaba lobulembu lezimlife.com lilodaba lokuthi kulojaha osakhulayo obhubhe ngenxa yokutshazwa ngumqando edolobheni leGweru. Unkosi yazincube ubikwa ube lomkhuhlane wengqondo ube neminyaka elithumi lasithupha. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani ngofeli iqinisa lokhuluma wasejabhiwa elupane ekani. Uyabona izani ishaya phambili ishaya emuva. Uyabona kunje nje eZimbabwe kunama-sanctions kungendaba yayo izano. Izano ihlukumeza abantu amaZimbabweni ifuna ukuthi wona la ama-sanctions engaphumi ibe lonke ivika ngamanye ama-opposition party. Ama-opposition party yiwo abaletha ama-sanctions khona kuyiyo. Iyo izano eletha ama-sanctions. Mangabe lo ubaba lo abathonkwa sikwere lo imvalela isithizini eZimbabwe egcwele imvalelelani ukuthi yena acosted uba yipresident imvalelelani njalo nama opposition abo sisi nabo bani bani iyabavala uma campaign abo ibavalelani izano. Angithi yikho lokho okuletha ama sanctions okwenziwa izano ukuthi ama sanctions engaphumi bese iqada ikhale ithi sanctions alethwa yilaba abantu ama opposition party baba bafuna ukuletha abafuna ukungenisa abelungu baba bafuna ukubuswa ngabelungu kodwa khona kuyibo ababezazi ukuthi banecala elikhulu abalezayo ukuthi la lelo cala ngokuthi mabe ngavumela ukuthi umthetho usebenze njengomthetho bona bazokuphuma embusweni mabe ngayeke thisa besebenzise izinto zonke ngomthetho bayabona ukuthi bazokuphuma embusweni njalo bayabona ukuthi bazoluza yikho that's why be aga into tuzalo umthetho ozima ohlukumeza abantu baseZimbabwe kweze ukuthi lawo masanctions beqinya ngawo kungathi kungama sanctions kungase ma sanctions kuyiba ama sanctions.
Salibonani, salibonani uStudio 7, salibonani lonke balaleli wa Studio 7. Nansenkayi bavithi nsenkayi esenta khona fane nkayi khona fane senta nilombuzo mina lapho ngani yangihlukuluza sokunganithwa ama voters asefikile bathi amhla ka 23 August kodwa thina phela upresident wethu uChamisa simboni asimboni ukuthi simzila kubo gogo yaRari bani bani kati poti nasizambona nini sizambona nini kati kithi ngabe mathele ndozahambela nini ama voters asefikile phela kuze phela abantu bemboni la bekhulumisa la bekhuluma izikhalazo zabo.
Ngiyelela lonke basakaza abaku Studio 7 lonke labasakaza ngesitshona futhi labo yabangelela kakhulu. Into engifuna ukuphawula ngayo lapha yiwa laba bantu abathuna besithi imthakazi thina sifuna ukuba izikhothamati zezanuphiwe asifuna izikhothamati zeCCC kambe kawuboni ngani wena okhuluma ngokuthi iCCC wathinti ukhuluma ngeCCC sikhuluma nge-CCC yakho leyo lawo wena okhuluma ngezano ukhuluma ngezano yakho wekele ukuthi khona abantu bemthakazi ngamagwala wena ongasogwala wenzani wena ongasogwala yikele babe ngamagwala ngoba vikele impilo zabo ngoba basemlonyeni wezilwane njalo futhi into engivuka ikhuza bona labo magalela mafa oyinosigala babe khona kodwa udabanga phi namhla hlezi eblazini ngihamba ngephatha phatha phansi la lokulandelana magalala mafolo kulandelana lento zesitola nani nilokulandelana lento zezizana abangamandebeni lizadubeka nimi
yisalibonani salibonani ekhaya mina ngifuna ukubuza ukuthi kahle kahle amapolice amsebenzi wawo ngokushaya abantu na or ngifuna ukubuza khona lapho ngifuna ukubuza please amapolice into yayenzayo ayisirayithi uRaymond Mthethwa ePretoria
ngiweza ngisithi kunomuya lawo bhuda wesithi ye namanti asegoli wayesingabe sizovota siyovotela bani ngoba thina abavoteli lababulala ngezi bavotele siyazi abantu benza umonakalo omkhulu kakithi ebantwini bakithi amashona so akekho umuntu ozobuye geza ishona liyeke lini ukudelela lina abantu bakithi lesisetshenziswa ngamashona kodwa lingabona siphumele izweni ngenhloso yokuthi la umashona asincindezele asitholi lodwa linegazi sicela ukuhlonishwa singamandebele abanye abantu bakithi bayakhala ngalaba ababulaleli bancomayo nadlamini mdala kodwa olangqono
studio 7 impingelelo ekuseni kundawo zonke lapho elikhona hayi sihlale sizwa lobaba badingubani wakuthuma lo wezano lo ukhuluma everyday ngama-development ama-development abo wonke ma uthi uyalalela ezi Harare Victoria uyabona so kati waye libala izinto abantu esingaziboniwe lingayenzi nje into ecacayo lisilungisele imigwaqo nje sihamba ngayo nale kumakhaya ethu kumathebeleland like ukuhlala lisiqambela amanga uyabona sesikhadele ngoba lina aleso bantu abadinga ukuhlonitshwa ngendlela eqamba ngayo amanga phela lilamanga kakhulu zamani kulahla amanga lizama ukulungisa ngapha emathebeleland kumbelani le lingabakhona le maybe I don't know uyabona because likhuluma kakhulu ngemashona le kodwa lihlala kobulawayo into emangazayo ukuthi waye lihlala ngaphakithi lina lingalungisi ngaphakithi so into le ayikhanyi isitshela amanga sokuzonke ekuseni la
ye litshola njalo kustudio 7 ngithi ngizama ukungena noba kungeneka nzima khulume endabeni yamabhasi esanikezwe umali yama yi-500 ukuthi sambeni siyovota ekhaya uyazi ukuthi lento le izwi sibuhlungu njalo I'm feeling so disappointed ngabantu bakithi ngoba nini sizama ukuthi sikhulume nabantu bakithi ukuthi asambeni siyorejista ukuvota ngikhumbula mina ngalilangazi ngangena egrupini yelayini ithi ngikhuluma ngayo indaba le yokurejista ukuvota siyisakhamuzi sathi kimi lapha egrupini yelala sifuni iindaba zepolitiki kodwa ukhuluma njalo lo muntu ungaphandle kwelizwe kabona ukuthi ukuba ngaphandle kwake kwelizwe kubangelwa yipolitiki abantu bakithi bayitholile i-opportunity behambe beguqulile izwe lakibo kodwa soze bekukwalise khonokho ngoba abantu abaningi vele ngabarejistanga ipolitiki vele ngabayibheki abanazeleli ukuthi tikiye barula empilweni ebakhokhelela ukuthi bephile bevuke bephila kanjani kusasa lokhu kubuhluku lokhu bese litholile impela i-opportunity ukuthi singavele siyovota abantu kodwa khangani sizohamba sibalutshwana abantu abaningabarejistar
alawuke bekungamazwi enolina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika amalunga ebandla lama Republicans afuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli abalisa omnumzana Chris Christie lo mnumzana Tim Scott asenelisile ukuthola imali ezabavumela ukuthi baphatheke labanye babo abalithumi lambili kungqoqo mpikiswano ye debate mhla ka 23 ngenyanga ezayo le ngeyakuqala ingqoqo mpikiswano kodwa omunye wabo ongumongameli umnumzana Donald Trump uthi kasoze aphatheke kule debate ngoba uphenyo luveza ukuthi inani labamsekelayo liphezulu kakhulu nxa liqathaniswa lelabanye bakhe. Kodwa ingcwethe ezicubungule zombusazwe zithi umkhankaso kamnumzana Trump awusoze ube lula ngenxa yamacala awethwesayo ambalwa. Umthethwandaba weMelika usanda unquma ukuthi umnumzana Trump ulomlando kucala aletheswa ngowesifazana othi wamdlwengula lanxa lokhu kwenzakala esabusa. Ukuhlaziya loludaba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Raphael Mthombeni isizalane seZimbabwe esihlala eMelika ngaloludaba.
Amacala alawo manengi kakhulu. Manengi amanye ayengamacala ayengathi kawabonakala kodwa ke kulamacala icala lona leli elokugcina izingwalo incwadi lezi ezimfihlakalo i-documents lezi. Angiboni ukuthi laphana kuzamsiza kuhle. Ngoba aluba ngabe bathi becela ukuthi incwadi lezana kazibuyiselwe ngale amaphepha lana, wawabuyisela ngabe kakulacha. Kodwa wala lawo, ale lawo angathi uyawafihla ngathi kutheni. Ngibona ngathi kuzamenza kulicala khonoko. Okwesibili, khona lokhuyana ukuthi athe ngupresident ahlale abukele i-TV. Abantu bediliza i-White House lokhu kuthiwa i-insurrection kana ngoba yena njengo-president kwakufanele ukuthi apha ama-orders ukuthi abantu laba bamiswe ukuthi bangazi bakwenza khona kuyana babekwenza kodwa wabukela wayekela kufanele lo muntu onikelayo njengezinja athi sa izinja zibamba inkomo ekhangeni esikhundleni sokuthi akhuze izinja lezi ezibamba inkomo ngoba zizayibulala phela inkomo leya. Nxa kubuthwa lezinto lezi ezinye azenzayo ukufonela laba abanye ezamuthi ngamavoti ezamukwethusela lo vice president kusiya khona ngale, hayi kuzaba licala elizamgombolozela la nxa efuna ukuncintisa kukhetha.
Sesicubungula labo angancintisana labo umnumzana Trump abebandla lakhe kuma primary elections kumbe abebandla lama Democrats engenelisa ukungena kukhetho ulethuba na lokunqoba.
Mina mbona ngathi hayi uphumelela kwakhe kuza kuba zima. Ungangimangalisa kakhulu ukuthi ama Americans amvotele ukuthi abe ngupresident ikakhulu ngemva wokuthi ehlulekile ithemu yakhe yesibili abesezama ukuthi ahluthune umbuso kulabo kulo owayewinile ngoba kwayangisa umhlaba wonke ikakhulu nxa iAmerica izaziwa njengepolisa ledemocracy emhlabeni. So kusondela ama-elections azabuya wonke amacala wanala uzamehlisa ukuthi angeke athole imajority yama-Americans emvotela ukuthi abuye abe ngupresident njalo.
Kodwa siyananzelela ukuthi umnumzana Trump ulabanye abasekeli bakhe abakhanya ingani bamlandela lanxa kutheni. Kambe bona bale ndaba yini lamacala akhe kumbe lokunye okungalunganga abikwa ekwenza?
Yeah, liqiniso lelo ukuthi bakhona sivile abalandeli baka Trump abamlandela lo bakuthe. Kodwa mina ngokubona kwami ngibona ngathi babona ngathi uTrump uyacindezelwa kumbe umthetho kawusebenzi ngendlela okumele ukuthi usetshenziswe ngayo ngokufana nayo. Kodwa ke qinisweni ukuthi bangathi baphandlekile ukuthi babone ukuthi kulokungalunganga okwenzakalayo kuzajinge kufanane lanxa kungaze bahlale bemsekela lanxa enzeni okuphambanisekileyo bona bemilaye kodwa abayisibo abayimajority abayibo abaningi abantu bangabantu abalutshwane abasekela uTrump yiko kuzakwenza ukuthi aluze futhi ngokwesibili kumbe ngokwesithathu.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ebexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eseDallas eTexas.
Hay un toro y años sabatú.
zinto zami zokujola ingoma isidubela ke uhlelo lothu lwalamhla ingoma kapage igama lami nguChris Gande ngilifisela impela sonto elithukela sidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye.